sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 kuNhlangula 2024 uKipstube. Endaweni zethu lamhlanje
lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo weforeign affairs ubuye imbuzo eminingi kakhulu evela kuma MPs aweZambia.
ELeZambia liphanyeka udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso yeSADC leye African Union.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena e-ZBC ngithasa u-Radio 4, wangena u-Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube ngumsakazi awuba ngumsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesichewa ezifundekele esishona.
Intatheli zindaba ye-Studio 7 uLucy Yasini ubaleliswa ngabantu abaningi eHarare ababona ngokwenzakala bathi eleZambia lenze kahle ngodaba lolu. Inhlanganiso ye-Amnesty International ikhothoza ukubotshwa kwamalunga e-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. ELeZambia selicele inhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union ukuba zingenele kudaba osoluxabanise ilizwe leli leZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwele Russia lapho atshela khona umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ukuthi eleMelika selisekela kakhulu eleZambia ukwenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe. ELeZambia lithi kubi kakhulu ukwedulwa nguMnangagwa, ngakho-ke bakubone kusobala ukuba baphanyeke udaba lolu kuSADC lawo AU. Liphinde lathi eleZimbabwe kumele likhumbule ukuba lasekelwa kakhulu ngeleZambia ngesikhathi lilwela uzibuse. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Khutam Sanka okubandla leZANU-PF.
Vale ndaba yabo leyo ebase ye-Africom ngoba babona ukuthi bengathula kuphela kuyakhanya lakho kube mgceke sobala ukubana into abayenzayo ayilunganga. Mele sikhangele ukubana akaso baba uMnangagwa yedwa okhala ngebase leyo. Lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo weforeign affairs ubuye imbuzo eminingi kakhulu evela kuma MPs aweZambia ebuza ukubana into enjalo bona vele bayenzelani bengazange bengenela kuParliament, bayenzelani bengazange beconsult. Wazama la ukuthi uyabaleka but kumgceke ukubana hathi into abayenzanga ilunganga. So ukuthi baya kuSADC baya kuAfrican Union into abayihambela khona ngale befika la kuSADC kwakhona babazondele inkokheli ezamazwe amaningi ukubana indaba lingakhulumisananga lathi lingakayenzi leyo ndaba elayenzayo eyokufaka ibase ye-America liyifake liqambe amanga lithi ngekutraina amasosha to aya ku-United Nations yona kuyi-army base yama-interest e-America ku-Southern Africa.
Kodwa-ke iSADC yona le-African Union bangakwanisa ukuthi bakulungiseni khonokho?
Ayiyakwazi iZambia ukuthi bayizondele kodwa ukubani ithule kuphela akuyenzi kulokhu esithi yi-diplomatic relations. Kumele bekhulume something bengani bafaka ithemba labo ku-AU leSADC. Kodwa iSADC ikakhulu iSADC yona ayithabanga ngalokhu abakwenzayo. So akula nto abangayilungisisa khonapho ngokukhala kwabo.
Siyawazi ukuthi iZambia leZimbabwe zilobudlelwano obakudala, so akusuze kugcina ukuhlupha khonokho ukulwisana kwabo.
ubudlelwane lobo mele sikukhangele lempengisizwa uminister ekhuluma ngabo ubudlelwane mele sikukhangele sizokuthi ubudlelwane lobo babuya njani ngobani ababe phambi kobudlelwane ubudlelwane bulethwa ngama revolutionary parties ama parties alwa impi so siyakhangela sibone ukuthi iZambia yayilobudlelwane obuhle leZimbabwe lapho sasigayela iPF lezana uPF kwakungela into ezinje kodwa ngokubuya lokwamabandla la amatsha ayebe sesithi bona ngama new generation yiwo angakwaziyo ubudlelwane lobu obabuvele bukhona leyo iparty yabo HH abakwazi ukuthi ubo kulobudlelwane obuhle sebefika sebephambanisa
uNomzana Gula Msaka lilunga lebandla lezana uPF beqoqa le studio 7 eHarare kokwenjalo ngodaba lolu loMnumzana Vusi Moses Sifile ukuhlanganiswa ePanos
uyona iZambia nje siyayizwisisa noumongameli uMnangagwa indlela akhuluma ngayo hayi laphana kwaba lezigwenxa zomlomo sibili kakhulu kwaphambaniseka okokuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi kodinge enkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wahlwathuma abantu bazoxolisa kumbe bazozama ukuthi bachasise ukuthi hayi laphana umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi bona lami kufanele ukuthi iZambia iluhambise kubosadaki labo eyodaba lolu ngoba ukuza kuba nzima ukuthi omakhelwane bahlali sane baphilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kudwa iSADC le African Union zingakulungisa yini khona kubabasifile
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqhakathekileyo ukuthi ukube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane phakathi kukamongameli uMnangagwa lo yichilema babuni ngoba ngithi uMnangagwa laye wayekhuluma le wayekhulume eRussia so kusithi bona bakhulumisane njengabo makhelwane so asazi ukuthi iSADC iza kwenza njani kodwa sikhangelela ukuthi bazame labo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi babakhumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi unxa omakhelwane sebezabe bekhulume izinto ezinje
ye kodwa nxa sikhangela phela omakhelwane laba babedlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwale Zimbabwe njalo kuthi sokungena ke uMnumzana Hichilema kwangani kulokudonsela nokuncane kwenziwa kwini khona
leqiniso lelo ngoba lakathesi lapha kule ndawo eziningi sibiloku lezakhamizi ezaba ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku zeFederation kulezi ndawo eziningi ezokuthi uyathi uhamba lawo abantu bengabona hayi lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwake kwaba nebhesi yezipra lapha kwake kwathini onkomo kwathini thini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwano lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama thousand amangaki abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela onursing abafunda ama program atshiyeneyo bagcwele ama university wonke lapha eZambia ugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi uqakathekile ukuthi amazwe lawo amabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye
lo ngumnumzana Vusi Moses Sifile okunhlanganiso yePanos besixoxa laye eseLusaka kwele Zambia Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kukhululwe amalunga e-CCC abotshwe eHarare ngeviki ephelileyo ezenhlanganweni wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child. Okwamanje amalunga la amelele ukuthoniswa ngumthethwandaba. Amapholisa athi amalunga e-CCC ayesemhlanganweni ongekho emthethweni. Abane babo abatshawe kabuhlungu ngamapholisa basesibhedlela eHarare. Ukuhlaziya udaba lolu utaboka Ncube weStudio 7 uqoka lomnumzana ebhidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yelwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi Amnesty International lezinye inhlanganiso ezikhangele ngokuphathwa kwamalungelo abantu zikhiphe imibiko ezisola kakhulu ukubotshwa kwabantu ngokuphathelene lepolitiki. Kuyinto eqakatheke kakhulu ngokuba nxa belwela amalungelo abantu kabakhethi ukuthi obotshiweyo ngubani, ohlukuluziweyo ngubani, bakhulumela wonke umuntu kuzinjalo ke inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu. Ngakho ke kuzancedisa khona lokhu ukuthi kulufake loludaba emhlabeni wonke jikelele kwazakala ukuthi kulabantu ababotshiwe bebotshwa ngendlela engafanelanga bahlukuluzwa njalo okuphambene lesisekelo sombuso okuphambene lemithetho yeZimbabwe okuphambene lezivumelwano iZimbabwe eyangena kuzo ezomhlaba wonke jikelele eziphathele lamalungelo abantu
kodwa uhulumende weZimbabwe yena uyayilalela na limibiko
sethemba ukuthi kuzalalelwa lokho okukhulunywa ngabantu besola ngoba kuyinto embi kakhulu njalo abantu nxa besola zisola inhlanganiso njengabo Amnesty International ziyabe zingasho ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele imithetho yaphetshe yabanye abantu kodwa zisithi kakulandelwe yona le yethu esayichayayo thina imithetho kayivumi khona lokuyana ukuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo ayivumi ukuthi umuntu abotshele umbono wakhe wezepolitiki ayivumi ukuthi abantu bavinjelwe ukuthi bakhulume lokho okubahluphayo iconstitution yethu lemithetho yethu ipha ilungelo abantu ukuthi bakhulume baveze imibono yabo ngakho konke okubathintayo
kungaba kubangelwa yikwini ukuthi kube lesehlakalo esinje
isikhathi sesiside kakhulu amapolisa engakwazi ukuhlonipha amalungelo abantu ngakho ke kusweze kube yinto elula ukuthi namhlanje bavuke sebefundile ukuthi kakubotshwa muntu ngenxa yokuthi uveza umbono wakhe wepolitiki kumbe uyatshengisela eveza ukukhathazeka lokuhlukunyezwa ngokuphathwa okuthile njengomuntu weZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe kuzaba nzima ukuthi baphume kukho kodwa kusamele bakufundiswe kusamele kuguqulwe ingqondo zabo kuguqulwe indlela ababona ngakhona abantu beZimbabwe
lo ngumnumzana efihlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiso yeNational Consumer Rights Association Intatheli izindaba yeStudio 7 uLusi Yasini obhubhe ngomvulo ubekwe namuhla eHarare abangani lezihlobo besithi balahlekelwe ngumuntu wabantu kubika umlondolozi Ndlovu
Abahambe eGlen Forest Cemetery obekungcwatshwa uLusi bathe umuyi ubesebenza ngenhliziyo yakhe yonke omunye wabethule amazwi okumvalelisa ngumnumzana Perfect Hlongwane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists
ngumuntu ebesimkhangele njengeqhawe umuntu okade ezinikele kakhulu ekuthuthukiseni ezinye intatheli izindaba kanye lokufuqa amalungelo entatheli izindaba
umnumzana Newman Xaba owasebenza noLusi laye uncome imisebenzi yakhe
lahlekelwe umbalisi wami uLusi Yasini mina ke ngasebenza laye ke eZBC ngafika ke lapha ngo 2000 ngathi nguye ngifundisa belo phina mwemba
lokhu kugcizelwe ngumnumzana Gobetsa Idakawira intatheli izindaba esathuthukayo
yakhumbula ngathi ngisiya hamba emdinga sisi ukuthi hari umuntu lo mbane only to find out ukuthi hayi wayesele iminyaka iminingi sibili but I was moved ngendlela ayezibambe ngayo kimi I remember wayesithi kwezinye izikhathi wazihambe kulayo hlala naye umadaris wayekutshengisa ukuthi hayi istori sila for i-publication ofukuyenza kiyo
umnumzana Godwin Phiri obemele uhulumende emngcwabeni lo ekukhomishini yeZimbabwe Media Commission uthe eleZimbabwe lilahlekelwe intatheli izindaba ebithakazelela umsebenzi wayo.
IZimbabwe Media Commission yasithinta kakhulu ngasilahlekelwa ngomunye obesebenza kakhulu ekuphakamiseni umsebenzi wemedia eZimbabwe. Futhi kalale ngokuthula.
Umalukazana wakhe, unkosikazi Saziso Yasin, uthe umuyi wayenceda imuli zonke ngenhliziyo ekhululekileyo
mina nginje sifanele qualified teacher that's because of her ubusithi noma anything nje ngaba le problem obekusisa kunje so umamazala ntuhlale malawo lo babazala yena nguyade bathatha ebuye labo la mina emalawo khathe sangkwazi but yena kungenxa yakhe bebuya la sengimazi umamazala nyamazi ubabazala
emngcwabeni lo bekulabamele inhlanganiso ezigoqela eyemedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Union of Journalists Media Alliance of Zimbabwe lezinye kanye laba kumabandla abalisa ele Citizens Coalition for Change ZANU PF lamanye ambalwa uLusi ubele sifo semvukuzane ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kuzaqutshwa umhlangano omkhulu kweleBotswana ngeviki ezayo ozahloliswa khona isimo sobudlelwano bezomvikela phakathi kweleMelika namazwe akuzwekazi leAfrika. Lele Ukraine namhla libhombe amatanka ambalwa epetulo kweleRussia lisebenzisa indizamtshina zama-drones. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babeka ukuthi le-Israel lihlasela ngamandla eGaza esabelweni seRafah lapho elilwisana khona leHamas. Okwamanje sike sizwe amazwi aveza imibono yezwe leAmerika.
Iziphathamandla zeRussia zazise ukuthi ziza kwethesa intethelizindaba yeMelika u-Ivan Gershkovich umlando wokuba ngumcuphi. Icala leli lizakhwezwa edale lisedolobheni le-Yekaterinburg lapho uGershkovich avalelwa khona ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi ethapha izindaba. Laloba wayephiwe imvumo yokusebenza eyintethelizindaba luhlangothi lweRussia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uGershkovich lomnyaka evalelwe entolongweni yeLefortov eMoscow. UGershkovich iphephandaba alisebenzelayo eleWall Street Journal kanye lohulumende weMelika baya lilandula lelicala besithi uvalelwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli sohlangothi lweMelika olokudlelana lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller uthi icala aletheswayo leli ngelamanga. Sakubeka mgceke kusukusela ekuqaleni ukuthi u-Ivan akalacala alidalayo ukuba intathelizindaba alisilocala. Icala aletheswayo ngelamanga njalo uhulumende weRussia uyazi ukuthi icala leli ngelamanga kumele akhululwe khathesi. Umnumzana Miller uthi iMelika izaqhubekela phambili isebenzela ukukhululwa kuka-Ivan Gershkovich lesizalwane seMelika uPaul Whelan osele minyaka edlule emihlanu evalelwe eRussia. Kumbiko wohlangothi lokudlelana lamanye amazwe okhangela amalungelo oluntu, umphathintambo ohlangothi lolo umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu ukubotshwa lokuvalelwa kwababili laba. Ohulumende abafana leRussia babopha izizalwane zakwamanye amazwe ngenxa yombuso usaze besebenzisa abantu ukuze bathole okuthile. UPaul Whelan, Ivan Gershkovich, lawo wonke umuntu ovalele engelacala kufanele bakhululwe. Uhulumende weMelika labo bonke abasebenzela ndawonye laye bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokukhulula abavaleleyo ukuze babuyele emulini zabo, njalo uhulumende abenza lokhu bajeziswe. Ekhuluma emhlanganweni weCongress kusikhatshana esedluleyo, isithunywa sikamongameli weMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo umnumzana Roger Carstens laye ugcizelele indingo yokuthi amazwe amanyane ekusoleni ukuthunjwa kwabantu ngenhloso yokuqala inkulumo lamanye amazwe. Udubo lolu lwenzakala emazweni wonke omhlaba, ngakho-ke kule ndingo yokuthi kube le ndlela yokulungisa lokhu silethemba lokuthi singathola amazwe okusebenza lawo ekulwiseni lolu dubo, sizakwenelisa ukumisa abenza lokhu.
La ngamazwi kahulumende wakweleMelika. Songa isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Hayi, nathi siyaphila lapha kule-South Africa manje, siyahlupheka kwamanye amazwe lapha. Mna ngagwa laye loke sehluleke ukuthi kube ngcono eZimbabwe. Abantu bezalu bonke behlala besithi eZimbabwe kuzingcono kungcono. Kungcono kuphi sibuye khona yini? Bantu bezalo kathi eZimbabwe ingcono kuphi lathi sizosebenza khona, kodwa singathola ukuba ngcono. Kodwa thina sasilwe sithi eZimbabwe akukho right, kanti eZimbabwe kungcono. Njengoba laye sithi eZimbabwe akukho right, siyaphelela. Liphi isayidi lakhona sibuye khona lapha siyasokola kwamanye amazwe?
Kalbonani mina ngilapha kuThupho yemathina village esamtharaze ukuthi badala indlala indlala nezimali nezikhumfisi asizitholi abantwana baso sesikoleni ngendaba zesikhumfisi kodwa imali kaJesu ibabuzokusekhaya. Ngilapha mina ngimamdube uMrs. Mdongwa kontupho.
Salibonani kakhulu nonke elilaleleyo uStudio 7. Mina ngikhuluma ngendawo yakithi isefulabhosi esinwambisi. Akunamanzi, izulu alinanga, akuvunwanga, indlala ikhona kakhulu. So ngathi uhulumende njengoba ethembisa ukuthi uzofaka ukudla nje indawo ngendawo engalikhohlwa lezo ndawo ezifana nalezi, ngoba akuvunwanga nje lapho, akuvunwanga sibili, akuvunwanga kakhulu. Okhulumayo ngoba ekuthemba Ncula.
Studio 7, ngibingelele kubasakaza abalaleli. Igama uMichael. Michael Doyinki mfoka dladla iphuma nje intaba zinduna andiblangayo lapha. Ngiyezwa lapho abantu bakhala ngezindawo indlala ekhaya, imisebenzi ayikho ekhaya, siphila sisemazweni. Ikhuluma nje ngilani Gauteng eMidrand, kodwa uhulumeni kungani engakuboni konke lokhu? Abantwana bezwi, abantwana baseZimbabwe besokola kangaka begcwele emazweni. Abanye ngabaxoshwayo bafuna ukubiselwa kibo ngendaba yongabe lamaphepha bezama ukuthi bezodinga impilo kwamanye amazwe. Uhulumeni ngakubone na?
Siyabona msakazi sakazi. Igama lami nguVirginia Ndlovu. Ngibingelela kasakazi bonke baseStudio 7. Ngithi mina anjani amakhaza bomkhaya Mthwakazi omuhle. Ngabe ngifisa ukubana iy'ngane zesikole ngathi zingeke zikhokhe i-school fees. Abantu abadala bathole ipensheni, abagugile bese nabakhubezekile nabo futhi bathole ipensheni. Isifiso sami kubana uhulumeni wakithi abe nemali yakhe eqondane nezwe lakhe. Singabe lokhu silwela imali yase-USA, nemali yase-South Africa, nemali yase-Botswana, kodwa sisebenzisa imali yethu ukwenzela ukuthi kusasa ikusasa le-economy liqhakaze.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 besiba imibono yabo lani lilakho ukusithumela eyenu imibono kunombolo ethi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iZimbabwe Olympics Committee ithi ilabadlali bemidlalo etshiyeneyo abahlanu abazaphatheka emidlalweni ezaqhutshwa lonyaka kweFrance, bakhoqela uIsaac Mpofu, uTapiwa Makarau, Lorutendo Mahora. Yekwazani kube njalo ke kulaptop ke sike sizwe ukuthi sabe sikhuluma ngani namhlanje. Sizabe sixoxa ke ngakhona ukuthi yokwenzakala ukubotshwa kwabantu be-CCC. Sathi ukuthi sisebenze sibone ukuthi ngakuhamba njani ukwenza ukuthi sizwe ukuthi bakhitshwa yini kuba suze bekhitshwe. Kungazani ke kungazani kwakugadakali ukuthi kuhamba njani. Ndizwele Amnesty International ikhuluma ngodaba lolu. Ye, kunjalo Zulukandaba. Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday
Kulibiki kuhlelo Woza Friday sileqembu elicula umdumo wesichathamiya elamaqaqa. Leli qembu livela kuculela uZulu emazweni akuqela ele South Africa, Botswana, Swaziland lamanye. Azweni beqoqa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngaye bizwa amagama elizweni laphaya. Ebusene obungaye kushaqa. Bephelele abenkosi khona lapha ekhaya.
Iqembu lamaqaqa selikhathazile lomculo walo wesicathamiya sabamukela ngokuhlelo.
Okhuluma ngokukhulekani Mkandla ongumholi weqembu lamaqaqa libunjwe ngomnyaka ka-2018 endaweni yaseSouth Africa. Iqembu lamaqaqa okutsho ukuthi abafana baqanisa indaba noma ngithi abakhuphuka indaba.
Lona leli qembu liculani njalo le madlalade amangaki.
Iqembu lamaqaqa lamadlalade angu 3. 2021 ibhotela elishisayo, 2022 ezosinga, 2023 last year ngicela elinye ithuba baba kwi-gospel. Umculo wamaqaqa uqukethe i-traditionally, uqukethe ingoma ezikhuthaza abantu nje zothando, ezikhuthaza nje abantu ukuthi bekele ukwenza okubi kube sokuhlatshelwa nje i-gospel.
Khatam fowe tungisqala lapho mangizwa chiwe chuba like le mota
ngesukuza namhlanje
umuntu ngamumtshela wathilandela masiko somtshela ngokuthakatha
ngesukuza namhlanje
iqambuleli lithethe umculo wesicathamiya la ufaka ezingeni eliphezulu yiko libhoda amazwe liculela abalandeli balo.
Esile hambe lafika eSouth Africa, lafika kwele Botswana, lafika kwele Swaziland. La khona pho kobulawayo nje jikelele umculo wamaqaqa wamukelwa kakhulu ngabantu. Uyasithokoza futhi kakhulu ngoba siyabona ukuthi uyafinyelela lapho sifuna ufinyelele khona enhlizweni zabantu. Iqembu lamaqaqa lamadoda acula phakathi angu 8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 months ungibekezelela mama ngiyabonga.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 months ungibekezelela mama ngiyabonga.
I say
thank you mama.
Abathazela leli qembu lomculo walo bangalidinga ngapi?
Mawulidinga ungalithola konke ama social media platforms, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram uyathi amaqaqa music. Mawufuna njalo ukuthola izingoma zikhona ku Apple Music, zikhona ku DistroKid, zikhona futhi ku Amazon. Uyazidinga nje uyasithola nje lapho enkundleni zokuxhumana.
Umculo ongenamachachu oculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Abaqaqa yiyo besilawo uhlelo woza woza Friday namhlanje. Alokho siyaqansa isiyaphezulu ibe lempela sonto enhle igama lomuyezo Jesus Banda.
Ake wasizwe simanga mfana.
Khatam fowe tungisqala lapho mangizwa kuthiwe ijuba layikhwele imota.
Ake wasizwe simanga mfana.
Khatam fowe tungisqala lapho mangizwa kuthiwe ijuba layikhwele imota.
Ngesukuza namhlanje
umuntu omnyamumtshela wathilandela masiko somtshela ngokuthakatha.
Ngesukuza namhlanje
umuntu omnyamumtshela wathilandela masiko somtshela ngokuthakatha.
Hayi basha bafowethu, namhlanje simalapha kuhlelo lethu oluvalisa imoya yenjabulo umthombo osithembayo uGibbs Dube
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.